Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 ngwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabhishopu akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Kambe kungakutshengisa ukwehlukana kwengqondo zabekholo.
Zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi. Labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu owabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela kwenziwe imuli yako iTaitzamara besithi kwasetshenziswa abantwana. Licala yini ladalwayo?
Abantwana laba kababhadalwanga, babengaqhatshwanga abantwana abebesiyokwenziwayo. Angibona lapha kuye pre-check lapho.
Othi nguye owakhethwa kuba yinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angumakhelwane esazisa ngobukhosi bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulumsakazo. Kulama bishop ambalwa awenkonzo ezijeneyo ahlangane ngolwesithathu eHarare akhuthaza ukuthi uZulu athandazele uMongameli Mugabe besithi ngoba nguye owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhokhele ilizwe. Sixhume umfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Udubo abantu abaningi njalo eZimbabwe ngingasabala bechurch kuphela, abantu abaningi kuhlanganela omantshi, kuhlanganela abantu abasebenza endaweni eziningi baphiwa izinto nguhulumende. Abaningi amabhishops ona la akhulumayo ngabantu abalamaplaza abaphiwa nguhulumende, ngathi ngabantu abadlayo kuhulumende. Ngakho vele bebengathini, kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli limgceke ukuthi uNkulunkulu ule ndlela afuna ukuthi abantu ababusayo babambe ngayo abantu abababusayo. Njalo uNkulunkulu ule ndlela akhangelele zona ukuthi nxa umuntu ehlala eZimbabwe kumele impilo yakhe ibe njani. Kumele ukuthi athole impilo ephuphumayo, impilo lokuthula, impilo okuthi umuntu kachaywa nxa ekhuluma ingqondo yakhe. Njalo siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kuphela. Constitution yethu le entsha eZimbabwe iyasinika ilungelo elokuthi umuntu akhulume into ayifunayo, ukuthi umuntu nxa yena umuntu eyisakhamisi seZimbabwe ulelungelo lokuthi njalo alande uhulumende ambuze ukuthi kathi imisebenzi wasuzanika yona ingaphi, i-15 billion ingaphi. Baba Mugabe usumdala kakhulu, sicela ukuphumule. Lokonke lokhala ilungelo lomuntu ukuthi umuntu akhulume ingqondo yakhe.
Ye manje sizwa bona besithi iBhayibheli liyatsho njalo ukubana umkhokheli ukuze abe ngumkhokheli uyabe ephiwe amandla nguye uNkulunkulu. Uthini wena ngalokho?
Into eyenzakala ukuthi singabala kwabaseRoma ichapter ka 13 uPaulu wakhuluma ngakho kakhulu lokho ichapter yonke. Into ayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngomuntu, wayekhuluma ngehofisi ukuthi abantu kumele bahloniphe ihofisi kapresident. Kodwa kazange akubhalanga laphana ukuthi hlonipha uMugabe kumbe hlonipha u-Obama. Siyamnika ukumhlonipha ukuthi umuntu anti uyakhokhela sona leso sikhathi. Kuthi iBhayibheli libe liyafaka egcekeni khonapho kwabaseRoma ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu lo lesikhundla sokuba ngupresident kumbe umkhokheli kumbe singathi induna, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu lo aphathe abantu kuhle njalo asebenzele ukuthi abantu labana impilo yabo ithuthuke ibe enhle, ukwenzela ukuthi bakwanise ukukhonza uNkulunkulu ekuthuleni njalo ivangeli likwanise ukuqhubekela phambili. Kukhangele izintandane, kukhangele abafelokazi. Kodwa ngabona uhulumende abafelokazi sebeduveka, izintandane zingafela kuhla, kusho ukuthi kulodubo lohulumende wethu lowesilayo.
Manje khona lokho okukhulunywa yibalaba obhishopu akutshengisi ukwehlukana kwembono yamakholwa kumbe sithi ukudabukana phakathi kwabokholo
hathi ngenxa yokuthi iheads of Christian denominations abantu abazeli abadala bebandla iZimbabwe yonke okuhlanganele iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iCatholic Bishops Conference, le UDASISA emele amapostori lamaZion basaka istatement esimgceke ukuthi bona bacabangani ngesituation le khona ngomumo lo khona kathesi njalo kwakungayisibo vota khonapho leyo beletha lowo mutho thina beChristian Alliance that was phakathi kwawo kwakule nhlanganiso zonke ezigoqela i-Ecumenical Church Leaders Forum kusho ukuthi kwakungasiwo mabandla kuphela kodwa le nhlanganiso ezisebenza ziphuma emabandleni zisebenza la makholwa athikeleli zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu owabezimele eyedwa le bandla lakhe elincane.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mfumira ubikwa esithi amapholisa acwayisisa ukutshengisela okwenziwe eHarare ngolwesine lapho abantwana abakhokhele lokhu kutshengisela. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe imuli yakoZamara inanza ukuthunjwa kukamnumzana iTai Zamara owanyamalala nyakenye. Kodwa umnewabo kaZamara uPatson ukhuphe umbiko ebulenjini be-internet kuFacebook esithi akulacala eladalwayo njalo ke sabe kwenziwa ngamapholisa. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazi womnumzana Rejoice Ngwenya othi akulamthetho owephuliweyo.
Umthetho okhangela abantwana uyakukhuluma nge-child labor. Uthi nxa umntwana esithi yena unika umuntu ifulawuzi kumbe unika upasta indlu yechurchi kumbe uthi niyathatha amanzi yaso child labor leyo. Yikusebenzisela nje ama-emotion. Abantwana laba kababhadalwanga, babengaqhatshwanga nabantwana ebezihlobo ezi umuntu awaphindwayo. Angiboni lapha kuye prejudice lapho.
Kodwa ke abanye ngabathi nxa kuyikuthi kwasetshenziswa i-tear gas kumbe kwatshaywa abantu abantwana babeyalimala okokuthi lokhu ngesikhiwa ukuthiwa i-child endangerment ayisikho yini okwenzakala.
Liqiniso lelo ye ukuthi phela nxa amapholisa eyiwo antsho kulo mfana lowana walimala e-ground umntwana wafa lwana singathi amapholisa akhona abotshwa yini nxa kuyibo amapholisa aqala abantu abahuga ukuzawuza i-violence yiyoabalenkinga abantu bezanu bona emozambique yayihamba yabathatha babethumba abantwana besikolo abancane behamba labo empini behlale emakhimbi bebhonjwa ngosmith naphamanaphabhoma bona bahanjiswa yi-united nation so abantu laba ebuqili babo lokuzwangudlwangu labo buya-expose akulanto enjalo abantwana laba angizi sure ukuzazihalabela zibiyethana
kutho ukuthi nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo singathi thina kusebenzile yini ukuthi amapholisa engabi locuku kumbe vele bebengasoze bathatha amanyathelo lanxa kungelabantwana
kabafanelanga bathatha amanyathelo ngoba kukaningi omama bona abemhlangano lowo betshengisela bethwele abantwana abantu bezanu kuyo kukaningi beyathenda indawo eziningi bela bantwana kungaba yingozi abantwana bayabhunyela ngebhoreni kuye-chechi emthathweni benikezi wamapholisa amarini kubona abantu bezanu bahambisa abantwana emozambique bebancane bebhonjwa nguyen smith ngamanaphabhom so i-hypocrisy enjalo asiyivumi akulacala elenziwe lapo.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo owesondo likaMzilikazi uthi nguye owakhethwa ukuba inkosi nguNkulunkulu esithi yena uphakathi kohlelo lokukhulumisana lenkokheli yamazwe angumakhelwane ngodaba lobukhosi besindebeleni. Sibuze uKhumalo ukuthi nxa esithi wakhethwa nguNkulunkulu uyabe esithini.
UNkulunkulu mkhulu futhi ukhangele isizwe, bakhangelanga into yelifa, bakhangelanga uKhumalo yedwa, ukhangele lo Ndlovu, lo Ncube, lo Mdenda, lo Chiyasha, lo bobani bani, bakhangele bonke and utefuna ukungisebenzisa mina ukuthi ngibe yimpendulo yesimilo sabantu bakhe. So okwakhathesi akukho okuningi ngibona angazi kumbe engcenye kungalo sekulokunye okwenzakala ngemva kwami ngingakubizele kodwa kangikwazi ngangiyakwazi bengizakutho
sekulesikhathi kungelankosi njalo abantu bakhangelele ukuthi inkosi igcotshwe ungasitshela ukuthi ungaphiwa ubukhosi uhlaliswe ube yinkosi kuyini kakhulu ongakwenza ukuphathisa isizwe
izinto lezi ukuthi azilele ukuzikhuluma zibe sebaleni ngomumo esiphila sikuwo singaphansi kwawo kodwa mina ngilohlelo uNkulunkulu angiphe lona osekule minyaka engilukhangeleyo engilubonayo futhi olubalulekileyo kimi kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu into afuna ukuyisebenza ngesizwe lethu esamandebele yinto okokuthi umhlaba wonke uzabuyize kopa izinto la siliso ukuphatheka kwabo ekubusweni kwabo indlela i-system yabo yokubuseka kwabo lokubusa kwabo lokubusana kwabo iyabe kuyinto eyabintsha i-fresh emhlabeni wonalo into ezabakhulula ukuze babe le-contribution emangalisayo ekuguquleni kwezinto emhlabeni wonalo oxokozelayo njalo into yakhona nilayo kodwa ngiyathikazi ukukhuluma ezinye izinto ngoba ukukhuluma izinto zingakenzeki izinto lezi zonke zilesikhathi sazo kande ungeza kuthiwa nguziwawama emoyeni lula
alo-ke ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Sinobuhle Ndlela owendele emagwegwe kobulawayo yena olondoloza abantwana abangamaphahla abazintandane. Abalamalanga ambalwa bebelethiwe esibhedlela sembuma enkayi njalo babhujelwa ngunina unkosikazi Ndlela uthi ulojile ekamelweni elilodwa emagwegwe lomkakhe kanye lababo abantwana abathathu okukhomba ukuthi sebehlala bebahlanu usungula lingxoxo ngokusichasisela ngobuhlobo bakhe lomuyi Unkosikazi Nothando Sibanda unina wamaphahla yena osanda ukungcwatshwa esesemba enkayi.
Umama wabantwana lalo ube ngumama omdala ekwendeni. Umkani lo mkakhe ngaba ukuthi lomna wakhe. Wasesiya mhla ka-31 ehlatshwa yisitabu wayekhala nesitabu. Ngiyakhangela isimo sisekhaya ngabithi ukuthi ugogo wabantwana into ohlala ekhathelinde. Lesibhedlela sakhona ukuthi kukhatshana ukuthi abantwana bezezubuhlungu kukhatshana ukuthi ngabathwalela esibhedlela so ngabe ngumuntu kungukuthi abantwana labo ekini ngapha eduzane
uhlezi ngaphi njalo le ndawo yini ukuthi bayenela laba abantwana ukuthi bazahlala
okay heyi ngokuhlala nihlezi ngisemagodolini ngirentile ngirente ku-one room nae ndabam abantwana abathathu lo mkami bezizihlalele konapho kunzima sikile kugini laba abantwana laba bafuna uthapho banamaphapa bafuna izibhuku kunzima singikho ngibehangala ukuthi ngifake kuvule okokuthi endlela funa ukuthi ngisizakale laphana laphanyana
sizwile njalo udinga uncedo bayeza yini abantu sibonile udaba lakho lokumaphephandaba
ye kukhona esengikutholile abantu bangifakela imali ku-ecocash abanye njalo ngabambizayo ukuthi sihlangane ephawuni benike izipho zabo ezinjengamaphampa lothako lezibhuku akuyeneli sibili kulutshwana sile ngoba nxa ngithi ngiyakhangela abantwana laba igabha elilodwa bathatha 5 days okwakathesi ngikhuluma nje ngamagabha every ayine ngaphela ngoba hey banatha kuyikhapho kuzwayo. Yena la maphampa hayi malutwane ngeke ngikale lokuthi engiya ngabadonsile 3 months. Ungaba thiya kuwo 2 months.
Bona kodwa impilo banjani?
Hayi ukufika kaziphile ngisala ngesibhedlela ngathi hayi le way ithathile. Kuba kwa wahlala ekhaya, umuntu nje ongasebenziyo vele usalele ekhaya.
Emunina engabe wabulawa kuyini?
Bathi engakabele ubengene ngumqando usesebelekile wasethathwa isitabo sokuthi umuntu lo ungene ngumqando vele sikuwuthi lelwa engathi ubengagqobi ibhethi wasethathwa isitabo somqando ngoba besimhlabele emuva sasiphinda ngaba
izihlobo zikamuyi zona zithini ngabantwana. Labo abangathanda ukukusiza ukuthumela imali kubo Echo Cash ungabanika inombolo zakho. Siyabonga ukuxoxa lawe kuhlelo njalo abanengi bakuchayela ihlombe ngokwenzayo sithemba uzathola uncedo. Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sinobuhle Ndlela yena olondoloza abantwana abazintandane abangamaphahla abalamalanga ambalwa besanda ukuzalwa esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ubelela ngelihle. Kwezemidlalo lamhlanje kesikhangele imidlalo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa. Iqembu leDynamos lizanqikilana leBulawayo City enkundleni yeRufaro. Kuthi iHighlanders amahlolanyama ke azadlala leChicken Inn emagumeni eBarberfield. Ingoma ka Mr. Flavor ethi yona Nwa Baby isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela okwenziwa yimuli yakoyitayitzamara besithi kwasetshenziswa abantwana njalo kumele kubotshwe abantu. Othi nguye owakhethwa ukuba yinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane sazisa ngobukhosi bakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.